inhlanhla mpela yokuthi basinxuse sizoba labo emhlanganweni we-CFI njengomhlabeleli kwezokholo okuthi ukuthi bavela babona ukuthi ubani omunye singamletha lapha angezwa siba lamadlabuzane impela ukuthi ngize ukuzakwenza khonokho kuphela ngemva kwalokho sesibuyela nje siphindele ekhaya kodwa hayi ngiyathaba kakhulu ukuba lapha
likhangelele ukuthi lizacula lizachumayela kulomhlangano
ngakuyabucula kwesisikhathi isikhathi sokukhuluma okuningi kasikwe ikubingelela abantu lokubatshela ukuthi sengikhona namhla phakamisana inyawo ligidi kahle anti uyabona-ke okutho ukuthi uyabusithi fahlafahla kancane ngamazwi amafitshane yelinjani isihlobo zami ngithakuba lani sibalungisele umlilo sibili umlilo ozwayo obhebha kakhulu ilizwi lenkosi phela lifuna lalo ukuthi abantu bajabule bangenzi njengabantu abasemfeni kodwa bajabule
njengoba libuyile lisuke eZimbabwe kulo bhubhane lolu olwe-COVID-19
hayi mntu kamlimo kulezi nsuku nje kungani kungconywana kodwa hayi kwezinye indawo lakho kuyaphikisana le mpilo zabantu njani bantu baningi abantu abasebesitshile ebesingakukhangeleliyo okutho ukuthi ingulane yakhona ikhona mpela kodwa hayi sokungane sokungcono nje kancane ye okutho ukuthi nxa kungakakuhlaseli wena uyabe usithi kurayithi kodwa ungezwa sokusithi sokukhulunywa ngabanye abahlaselwe ngumkhuhlane wakhona okutho ukuthi uyahlubona ukuthi hayi ye isifo lesi sikhona mpela
abantu bayahlatshwa yini amajekiseni awe-vaccine
bayahlatshwa mpela ukuthi ngize lapha sibile ngasengihlatshiwe ngoba awugadi i-fry machina abangakutestanga njalo ungahlatshwanga inasinga ijekiseni lakhona okutho ukuthi uhlatshwa kabili and then bese besiyakukhangela ukuthi kawulayo yini i-COVID-19 yakhona and then susiba free ukuthi uhambe kwamanye amazwe size sonke la majahama engitshaya lawo singu-5 sinjalo
ukhuthazani ebantwini abalabo abalokhu bethikaza ukuthi bayehlatshwa lijekiseni
hayi abantu bakumelanga bathikaze mntu kamlimo ngoba kudala kwakule nasinga kwakule abantu babehlatshwa kwakuthi kungakuyi inasinga amafulu angaziwayo kuhle ukuthi ami njani ngisitshona bathi nomba okutho ukuthi abantu babesiyahlatshwa kodwa bayengahlatshwa njengejekiseni ukuhlapha kwenza ijekiseni ukuthi liyangena phakathi kwakulokuyinto okungani yireza kodwa kulokungamevana phambili bethi bangagcoba umuthi wakhona khonapha esandleni sakho bese behlabahlaba ukuthi umuthi lowani ungene lakathesi silazwi inazinga zakhona okutho ukuthi abantu kabamelanga ukuthi bathikaze ngoba into evele ikhona eza kuba khona ngitsho lezizalane ezizayo ngemva kwethu okutho ukuthi abantu bangaze besaba khonokho ngoba nxa kuyikufa umuntu sesaba ukufa ukufa sivele siyakufa mntu kamlimo abantu kakumelanga besabe kabahlatshwe nje ukwenzela ukuthi sihlale ndawonye umuntu wonke engethuki ukuthi lo kahlatshwanga engxoza ngigcwalisa into enje
ingoma-ke usiphathele ziphi ezingazijabulela sibili lo nyaka
ngiliphathele ingoma ethi siyabonga baba sifuna umsa wakho ukuthi ukuthi umsa kaNkulunkulu uyafuneka sokuza kwezinye ezisishona lezi ndazorora Moses Mrenje amademoni
hayiulelambitana usiyabonga
siyakubonga baba sifuna umusa wakho Jehova silondoloze baba yebo haleluya cela Jehova.